Hayi simchayela isombe umajistrate okhiphela babantu ku remand ngoba vele icala abalibotshelweyo ngalisocala ku constitution liyakhethwa ngabantu lela so akuseyilo cala nje yikuphonga ukhawulisana nokwethuselana lokuthi abantu bangabi nelungile lokukhuluma into abayifunayo njalo abayithanda i-free speech ukuthi abantu bakhulume bekhululekile. Hayi majistrate laba simchayela isombe sibili ngoba umthetho lo wakade bebotshwe ngawo kawusebenzi kawusekho esisekelweni sombuso.
Kumalanga asanda kwedlula sibone kubotshwa ipolisa elibikwa latshela abasekeli bezanu PF ukuthi ilizwe libolile njalo uMnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Ungathini ngalokho?
Uvele khona kuhle ukuthi sikunanzelele ukuthi ilizwe leli libolile sibili and okwenza liwe sithi libolile ukuthi siyabona ukuthi yonke into kayisebenzi kuhle kayihambi kuhle ngokunjalo abantu nxa beselizweni elibolile bayathukuthela bacine bephumisela okungaphakathi. Uhulumende kulokuthi abopha abantu abahlukuluze azame ukuthi bathule noma behlezi phezu kwameva kumbe phezu kwamalahle aseZimbabwe okumele akwenze kalungise ilizwe ukuze abantu bangakhuluma izinto uhulumende angafuni ukuzizwa. Abantu balelungelo lokukhuluma ukuthi nxa behlukuluzwa besizwa ubuhlungu batsho ukuthi bazubuhlungu lokuthi obahlukuluzayo ngubani. Uhulumende angabahaladi, uhulumende angabathethisi, angababophi, angabethuseli kodwa alalele izikhalazo zabo.
Nesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababotshwa ngecala elifanayo okuyinto elokhe iqhubeka phansi kombuso kaMnangagwa. Wona abathi Second Republic bathi bachiyene loMgabe bona sebaletha umbuso okhululekileyo abantu benza intando yabo elizweni. Yebo kunjalo yini kumbe izimbi lazantabanye nje uMgabe lo Mnangagwa?
Uyabona into eyenzakala lapha akula Second Republic kufana lomuntu othego ibrugwe waphuma phandle waliphendulela wathi sengena endlini wathi nanti ibrugwe elitsha. Lo laba bantu ngabantu one bona laba kade bevele bebulala ilizwe from 1980 kuze kufike lapho uMgabe aphume khona. Bayaqhubeka ngohlelo akula nto etshintshileyo akula nto entsha indlela abasebenza ngayo lokhu ifanana kusukela ngesikhathi sikaMgabe kuze kube lanamuhla. Kokunye futhi uMgabe uphosa zabe ngcono ngoba wayengayenzi njengalobaba ukuthi bese sibona abantu sebedutshulwa ngamasosha emgwaqweni okwaba kube kakhulu ngomgabe iGugurawound kodwa lalo ubaba lo lesandla kuGugurawound sesibona na futhi lasekudutshulwa abantu kuyatshengisela ukuthi akula mahluko sibili izimbila zantabanye ngabantu abafana xathu.